i-anniversary kababunkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu kakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba kathi sabantu beqala lolu dubo olunene olukhulu kangaka. Onkomo bahamba belokhu bengazange bebone inhlalakahle benjengoba bayilwelayo bekukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbule onkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubo olunjengalolu angani ilizwe isisele phakathi kubunzima kakhulu esiphakathi kwabo, ikakhulu sekuphuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabo mgazi.
Yes, ngathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mkabo onyongolo Nkomo ayisikho khonokho okwenzakala kule Zimbabwe, kungathinda ngakhonokho.
Unkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle unkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima owahlanganisa isikhathi esibile sana sandlulayo sokubulawa kwabantu kwaze ubuya futhi isikhathi senisana esokuthi unkomo waze wagcine sencenge ukuthi abantu babekubangene kwi-unity babengafuni labani abantu, kodwa unkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba nokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga unkomo, nakathi esidle qiniso ngumuntu owokuthi lalapho alele khona abantu zilomlando ukuthi sigcwalise khonokho yibo unkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday, kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha unkomo umuntu ohloniphe unkomo sesikhuluma iqiso bonke abantu unkomo ufaza Zimbabwe lwana aso muntu omncane lwana umuntu dithi uyu muntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli uyowakhokelayo. Ngiyamangala bathatha omgqabeli abasebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgqabeli ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga unkomo alala ngalo, ilanga unkomo alala ngayo lileli mele libe lisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube nesikhumbuzo esikhulu kakhulu ukuthi unkomo njengomuntu omdala umuntu owalvela ukuthi akhule elizwe lele ahlonitshwe ngaye, hayi khona ukuthi i-birthday yabo mgqabeli kuza ngemuva lokho kuye lokho.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Kaula?
Kuvinjwa ngobandlululo okukhona olwalusenziwa ngesikhathi sabomgqabeli. Ngileqiniso kathethi umnanga kuza kwamukela khonokho akunanzelele, ngileqiniso uza kuqondisa, ngoba kathethi ngikhuluma nginje nje aliyanzelela umhlangano lo wekhona lo wezinduna ehlangane ezinduna besithi hayi akukhulunywe sini upresident uyavuma ukuthi kukhulunyiswane nabantu, sengeja abantu ekhulumisana labo ngodaba lo-ground. Kunjalo kuthithi akunenziwa khonokho kulungisa udaba lo-ground. Lelanga unkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe, kube ilanga thina abantu abalukhangelayo kalihloniphi, ilanga libe lilanga elikhulu kakhulu empilweni zabantu.